cha ngombono wami mbona ngani amabutho e-Ukraine loba ukhanya ephumelela aphumelela kunje kodwa vele into asaba abayilwelayo kwesinye isikhathi yokuthatha umhlabathi ama-building asaba wonke abulawa abaku-ground so ukuthatha nje into esisele vele isidilizekile kodwa yebo kuyakhanya bayathatha mbijana kodwa kakulula indaba yakhona mbona ngani le-Russia lalo liyakhanya ukuthi liyazama lapha nalapha kodwa mina ngombono wami ngibona ngani vele khona ukuthi impi leyi ibe khona kuze kudlule umnyaka kimi kuyatshengisa ukuthi le-Russia liyahlulekile ngoba ngokuya kwakumele vele kungathatha isikhathi eside nxa ukuthi le-Russia lalikwazi lalifuna ukukwenza njalo siyananza ukuthi le-Russia lalo limadabudabu siyabona ukuthi kule ama-mercenary abo lade ade sebenza lawo umkhulu wabo usebhubhile njalo akukhanya ukuthi lokho ebesabancedisa yini ukuthi lokho ebencedisa yini ukuthi bephushe amabutho e-Ukraine so mbona ngani i-Russia imadabudabu ngombono wami njengoba ngishilo phambili impi le kwakungamelanga idlule umnyaka ukudlula kwakhe umnyaka kuyatshengisela ukuthi le-Russia kukhona okuhle lingakwenziwa.